Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe kayisibo bebandleli lodwa. Abantu eZimbabwe kayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhova lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululisa. Angaze yenzeni nxa ukuthi bathunywa ngomlangano ngibatshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo lekahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChidungwiza, kodwa amapholisa athi amasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa akawacacanga ukuthi indlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlanganwe kuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo kukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kanti eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu senkantolo kusasuphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Abantu abahamba empini abalwela ilizwe leli, okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke. Singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi. khangeleka tesi nxa sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zihotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekajob scholar solidarity inabe zonke indawo ifike kade sinxabe khangela ukuthi kuseHarare nxabe khangela ukuthi kubulawayo bathola ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanelwe ukuthi baku opposition benakanelwe ukuthi balisana lohulumende lanxa sikhangela ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandlela ilodo abantu eZimbabwe ayisibo be political party yodo abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapolisa amapolisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapolisa awasoze enelise kulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo becele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and Kenya we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakiwa esenzis pa. Kenya we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipho isizathu senyipolitical party engekho ku ideology yethu. Ngisabe sesithi no mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflict our activities, our ICCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana besifuna ukuthi sikwenze ngenkani besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena estadia bangayenzi into ezingayisizo singena estadia bayakwazi ukuthi umkombandlela rathi nguwo okhona to map iway forward yokukhululizwe leZimbabwe engela international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo that we have gone through the legal processes sithethi nake siphaleleni i-cancellation lokuzini yi-esidonsele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela besesabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuthi sesijingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo-convener wethu ubaba uThompson Love bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take ama legal proceedings against the unconstitutionality of the ban of the rally but we are still pursuing the issue kamhla ka 21 December ukuthi ibe impumela impumelelo isiyo yenza imkombandla rally sesisebenzisa ini the legal process but that is not going to end well the last rally ukutshela amapolisa le bangabe bangaqhubekela phambili be behavior in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Sina i option yetesi la yokatesi we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Sina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabona ngani siyabesaba ukubalanda besisenzela idemocracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu bakithi abasetshele for i-MRP 9 labantu ababalile abafuna ukubabamba lokuthi bebhildize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bebayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badunywa ngomnanga kunye batshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Lina mapolisa liholi imali yama-taxpayers yama-ratepayers alivuzanga ndilalele enye indoda evuka itshontsha igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgaba uthiye abantu abakhe benama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle, and okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe yithi imash eBulawayo mhlaka 22, so zothola ukuthi abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Umsebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalela ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya, sikwazi ukuthi njenge youth elandela emuva layo ithola imisebenzi ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi baqala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi endele ndlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive, i-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe le mpumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le mali lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha e-Gold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uba manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhla ka-22 December. Mina njenge-background survivor, angithakazeleli leli langa. Ngisidedi limbisela ama-nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizikhiswa, abantu bakithi bexutshwa bebaleka besiye eGoli ukuze bonabo abavela eMpumalanga bebuye bezothatha iindawo zabo ngapha kwele Mandebeleni. Kunaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi kuvela solanga endikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu, ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzwani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukuqhuma ubaba lo-Anglican Isibande. Hhayi, ubaba uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube uyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo. Hhayi, uyakwazi ukuyikhulumela, uyakhaya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube nxa ibonti i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. IZanu PF ukuthi asitshele ngabo esap, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZanu PF yathi izokhona ukulungisa inkonomi phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa inkonomi, kayekele, ikukwehluleka kwangikhona phela. Ikukwehluleka kwangikhona, kumele angisinikeze ama-excuse. Kumele iphume, sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZanu PF. Babu Sibanda angazi ukuthi ngumfundisi onjani osapota iZanu PF, because iZanu PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba. Eyi, ngizobuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani? Ngiyokhulumayo ngitshudio kamthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingizwe leyi ingani isisihluphile kakhulu emoyeni wethu. Bengifisa ukuba aluba upresident we-CCC ne-executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi usengizwe engabi khona ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye, engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla lesi okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazani ukuthi sisemahlangeni, lokhu izingane zidlala ibhola elingelamoya. Hhayi, bakithi asizamini ukuthi sizinakakeli, senzini into ezasiphumelelisa kusase yethu yabantuabethu nabazukulu bethu. Yabona
Studio 7, ndivuka njani basakazi labalaleli. Hhayi, siyavuka. Hhayi, sibonge izindaba ebona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabang, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezeyokuphi. I-nonsense, into engekhoyo ke leyana. Singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenze iyodwa nje, sokumele sike sibheke, sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokhu lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona. Votele kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Make ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba lithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Votelani izaphu, votelani izaphu, sikhipheni iZanu PF ngezaphu. Sikhipheni iZanu PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sarubonani okungenelayo mhlanhla lakhi wesiganda endaweni yakumagoni imbeziwakhe. Mina into endithanda ukuyazi ukuthi kanti uChamisa yena wahlutshwa nguChabango ukuthi akhiphe uChabango. Kusho ukuthi uChamisa naye kulesitsotsi thizeni esenzayo, so angazama ukuvelela abantu egcekeni.
Amatshono Studio 7, ya like libe liyakubona ngeStudio 7 lalaba kade lokho esitukuchabango uright. Nangu uChabango ephelandaba chabalala iZanu isifake yona le uchuma nalo obesebenza lo Sengezo udiliza i-CCC ukuthi yena angene. iZanu sifake into abe yi-candidate uchuma kuma-by-elections. So kumgcekeke ukuthi uchuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba chabalala ukuthi let's make sure ukuthi uchuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterlosi i-candidate ukuthi engabe yi-candidate. Sivoteleni lo okachabango umthengisi lo. Uchuma vele engangeni ngoba lapha singake sifake iZanu nge-backdoor. Uchabango ngikwade kufuna kodwa asikhawuliseni, singaspoil ama-papers. But let's make sure ukuthi lo uchuma lo okhotha iZanu day and night vele anganyatheli. Ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo Chabango ukuthi sokuyaxotshwa lo kachabango phakamisa kungene uchuma. Let's make sure ukuthi vele angangene uchuma. Ngoba uchuma izanilane inyanisa enyanisa nyanyinyanyinyanyi.
Kusabengile emsakazweni. Kadanisa kakhulu ukuzwa igqodala likaSengezo Tshabangu elingunqobane esithole. Eyikhulumela indaba kaSengezo Tshabangu ngani into ezizwayo endlebeni zethu singamaZimbabwe. Ekhohla kwazi ukuthi ubuhlungu abasizwisabona fa lo muntu okuncwebisa ilonda. Izanu PF kade ihlukumeza amaZimbabwe and amaZimbabwe akayifuni lawo akwazi. Ngaso bethatha iface kaChamisa ngenkani bese ayikhipha enkantolo ujudge sithi sebenzisani laSengezo Tshabangu iTRC ngeyenu. Kodwa bekwazi ukuthi upresident weTRC akayivumi leyo nto. Le face yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezanu vele ibusa amaZimbabwe ngenkani. AmaZimbabwe izanu ayizonde njengoSengezo Tshabangu laye lunqobane bahambe kuze uKhaliphane Phugeni ukuthi mabantu bemhlebele amadlebeni bathi ngendaba yakhe. Yikho engasayikhulumeli uKhaliphane Phugeni sikhulunyelwa nguye. Indaba yakhe lo Sengezo Tshabangu bathemba izinkantolo zezanu bathunywe izanu. Kodwa amaZimbabwe wena akwazi lapho ami khona. Abayifuni ngitsho la kancane lento kaSengezo Tshabangu yokurecall abantu esabafakayo thina be-recallwa i-court ngoba i-court izanu esasibadlile izekhehlulekile ukusiriga. Namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze e-parliament. Abaqhubeke sobona khona siyabona.
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqondileyo. Mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uTshabangu le-CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaTshabangu kumbe ngekaChamisa. Inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer. Yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-position. That's why kusenzakala into enjalo. Manje nangoke uTshabangu sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC akusele omunye umuntu ezayisebenzisa ngaphandle kwakhe. Njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa. Uyalisa ngisho lomnikazi webuso. Hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle.
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfoka Siwela ngilapha eliphansi. Ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singachana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa. Akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni. Ilizwe lilungiswa ngabantu babo. Sakusho kudala abaphakama abantu eBotswana, eGoli, South Africa, Bulawayo, Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo. Ngoba lento le seliyekela umnankagwe waze wamila impande. Angithi manje maselimeke ebuso kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ehomlomo. Akulanto badala bami ezolunga. Abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ecourt akaye. Ngenxa ukuthi uyazi ukuthi bona lezana uPF bakhuluma njani banobudlelwano. So abantu bakithi asiphakameni. Ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo. Sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe. Hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odini.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
kwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitshwe njalo laye ama-actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend i-constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided with Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights with Colorado it. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with our states must determine their own course. And our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapa in America, which is just because Gawamfuni minanzam support. Abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. Kodwa-ke bona abebandla le-CCC batshele i-Studio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapholisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.